Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kudingwe umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yokukhulumisana yebandla leli leZANU-PF. Ibandla leli lithi kalisoze lingene imihlangano eqoqwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ofisa ukuthi kulungiswe isimo esibi somnotho welizwe leZimbabwe. Umnangagwa uqoqe omunye umhlangano izolo lapho obekulamabandla amancane akhokhelwa eleMDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe. Amanye amabandla la athi akuncedi ukwenza imihlangano kungelabandla leMDC elikhokhelwa nguChamisa. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, uthi kuqakathekile ukuthi kube lo mlamulankunzi ozaphatha inkulumo zamabandla athi uMnangagwa.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana kufanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu ithiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle njalo ngendlela okujwayeleke ngayo ukuthi inkulumo zenziwayo.
Ye, nxa sukhangeleke elikufisa khonokho kumele kuqaliswe mbani?
Ye, kungaqaliswa njengobona ukuthi kwaba nemizamo eZimbabwe Council of Churches abantu abanjalo abafanayo ababefisa ukuthi banisubeze nkulumo kumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamahlangothi amabili ebesevumelana ukuthi singamcela ukuthi asincedise ukuthi sikhulumisane kubani. Lokhu sasekhe ngiyakwenza lokho ngi-African Union.
So ke nxa sokukhulunyiswa khonapho lahlala phansi lasafuna ithambo leli kumele kuphumeni.
Kumele kube nesivumelwano sokuthi ilizwe lizabuyela njani ekuthini libe nomkhokheli owakhethwa ngabantu kumbe umkhokheli abantu bonke beZimbabwe abafitiseka ngayo. Kufanele sivumelane ukuthi ukhetho olulandelayo kuzenziwa njani ukuthi lingagcini ukhetho olulempumela engavunywayo ngabantu bonke. Okwesithathu, uPresident Chamisa ukuthi hayi kufanele sivumelane ukuthi athi singasebenza njani ukuthi sisize indaba ezomnotho welizwe. Okwesine, uPresident Chamisa ukuthi hayi kawuvunyelwane njalo sibhekene ukuthi senze njalo ukuthi silungise udaba lokudlelana kweZimbabwe namanye amazwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, sixoxe laye eseLondon kweleBhilitane. Kodwa ke umnumzana Bhelivi Gawule webandla leZANU-PF uthi inkulumo zamabandla zizaqhubekela phambili kungelabandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesibona ukuthi abantu laba abakho ngokulungisa bafuna ukusiphela emuva ngenhlelo ezingayithi. Mina ngithi mina inhlelo nje yaqhubeka ukuthi iya phambili. Ngabe sisho ukuba yingxenye yalokhu bazoba yingxenye ngabe ngakufuni njalo asisho ukuthi ilizwe leli ngibe libutheke ngenxa yokuthi bona ngabakho ehlelweni lololo. Okwakathesi ngathi bengakufuni hayi kukibo lokhu bazikhethela kona abakufunayo ukuthi banyundezele inhlelo zelizwe ukuthi zingayiphambili. Yibo mbona abangakufuni bafuna abantu bathwale nzima baphile nzima yikho abakufunayo kuphela.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ingangenanga kungahlupha phela ukuthi kuyagcina umnotho vele kungalungiseki. Akunjalo baba Gawule?
Angiboni kuhlupha lokho njalo ngiyacaba ngoba sebezahamba la kukonzi sengxa yokuhluphayo kukhokheli lebandla lelelo yibo ngibona ngani nje kuhluphayo engxa yebazathi kukongress yabo ngomeyi bakhetha ukukhokhela okungcono lonayongathi ilizwe lihambe liyephambili engxa babe lokubona ukuthi kufika kwenziweni okwathetha ngabantu laba balahlekile labo bantu nokubona kwabo abayazi itoro sebeyisimuthi layo ababakufuna vele abakwazi abakho ngabantu labo bangokwabo bona wodwa as individual bakhangelele khona kuphela yiko abakufunayo yiko uzwa bekhalela le inclusive be-government of special unity or whatever inclusive government le bayifunayo yiko bakhangele bona kuphela bakhangela ngabantu.
Umnumzana Bhelivi Gawule ukudalele Central Committee kubandla leZANU-PF sixoxe laye eseJolojo.